obabunkiwane umsebenzi abawenzileyo ucacile nje inhlonipho le ukuba liqhawe lesizwe imfanele nxa kukhangelwa imisebenzi yakhe ayenzileyo. Imisebenzi yakhe ayenzileyo ikhuluma yodwa imisebenzi kababunkiwane. Babunkiwane liqhawe sibili. Nginanzelela ukuthi kathesi ezintweni zonke esizikhulumayo lezi wabo babunkiwane imisebenzi yonke abayenzileyo imisebenzi eyiyo esifikise khonapha lapha esikhona. Ngokunjalo babunkiwane uyadeserve ukuba liqhawe lesizwe. Babunkiwane yibo abalweli benkululeko, yibo abasenze sathola lokhu uzibuse lo esilaye namhlanje. Imisebenzi yabo babunkiwane le.
Obe ngumkhokheli webutho umnumzana Chimonyo Laye uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Kodwa bakhona abakusolayo lokhu besithi ubengamelanga ayithole inhlonipho njengomuntu owaphatheka kumbhuqazwe wegugurawundi.
Kumfanele ukuthi abe liqhawe lesizwe. Kumfanele kakhulu njengamanye amaqhawe esizwe alele eHeroes Acre ngemsebenzi abayenzileyo. Ye kuyadanisa ukuthi ekufeni kababa Chimonyo abantu sebesungula njalo ukuthi begenise indaba yombhuqazwe ekufeni kababa Chimonyo. Angazi ukuthi kathi abantu sokutheni kanti ngoba yonke into bakithi sokuthi nanku ukufa sokuvelile. Indaba yombhuqazwe layo nansiyana lapha. Angazi ukuthi kathi indaba yombhuqazwe lapha ingena ngapi